isicelo sombuso esitsha seZimbabwe kusahluko sechumilane sikhuluma ngombuso wezabelo kodwa uhulumende weZimbabwe ubikwa emadolonzima ukuguqula imithetho ukuba ilandele okumunyethwe yisisekelo sombuso okugoqela isigaba sokuqinisa ukusebenza kombuso wezabelo i-devolution. Abasakhulayo babikwa bevuke beguqule ibizo lesitalada ebusuku sokulombhalo abawukhiphileyo noma nje kungela osethe waqamba amagama abakwenzileyo lokhu. Abalwela amalungelo oluntu babike ebulenjini ukuba ukudonsa inyawo kukahulumende ukusa umbuso ezabelweni yikho osokubangele ukutshengisela kwalamhlanje. Ekhuluma esemhlanganweni omkhulu owerali ePlumtree kumaviki adlule, umkhokheli wezaphu umnumzana Dumiso Dabengwa uthe bona kababuyeli muva ngodaba lombuso wezabelweni.
Thina wonke umuntu weZimbabwe ozimiseleyo sisimisele ukusisebenzela ngoba into enkulu esizafunga ukuyiqakathisa njengezabo i-devolution yephawu amandla ezigabeni uma kuvumelana ngathi nalokho hhayi sinakhuluma.
Umnumzana Dumisani Mpofu obona ngokuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni yemasakhaneni uthi abantu sebekhathele ngokulinda abakufunayo kusisekelo sombuso, ngakho uhulumende kumele atsho ukuthi ubanjwa yini ekuqaleni ukusebenzisa ilungelo lombuso wezabelweni.
Kukhona abakwenzileyo ukuthi babe bevala ama-signs emgwaqo nge-devolution kuyatshengisa ukuthi i-patience yabo over implementation ye-devolution yokugcina sebetshengisela ukuthi no bafisa ukuthi ngabe siyaba khona ngoba kulelungelo labo.
Udaba lombuso wezabelweni lulindwe ngamehlo abomvu ezabelweni phose zonke zelizwe. Umnumzana Bekezela Madumafuzwayo ongumabhalane jikelele weGwanda Residents Association uthi sesiside isikhathi abantu belindile, ngakho kuhle ngoba babone kungcono ukutshengisela ngendlela abayenzileyo.
Imbiza ethi ngagcwatha kakhulu igcine vele zichitheka noma ungabe uyivala okunganani. So lokho kuvuke kubonakala abantu sebebhala amaphepha ukuthi i-devolution way phezu kokuthi Robert Mugabe way, so kuyindlela yokubonisa ukuthi abantu sebexhwathe kakhulu ngendaba ye-devolution, and lokhu yikuqala kokubonisela kwabantu ukuthi bona sebexhwathe kakhulu ngendaba ye-devolution, so kuyindlela yokuphumisela phandle ukuthi i-devolution sebeyifuna.
Umnumzana Bakia Tembo ocubungula ezombusazwe yena uthi kusukela ngomnyaka ka-2018 uhulumende lokhe engakhulumi ngodaba lombuso wezabelo, ngakho uZulu usesebenzise elinye lamalungelo akhe okutshengisela ukuze uhulumende abone ukuba abantu sebelinde baze badela.
Okwenzakale koBulawayo kutshengisela ukukhonona kwabantu beZimbabwe ngokuthi uhulumende kasafuni ukufezisa isisekelo sombuso esafakwa ngo-2013. Abantu beZimbabwe bacela kona ukuthi i-devolution ifakwe, ifakwe kusisekelo lesi, kodwa sithe i-devolution isifakiwe uhulumende usengwalayo ukuthi afezise khonoko. Ngenxa yakhonoko abantu sebebebatshintsha uRobert Mugabe way bamenza waba ngo-devolution way.
Lamhlanje idale lephalamende koBulawayo liqhube umhlangano lentathela izindaba kunye lenhlanganiso ezizimeleyo lapho abathinte ngokuthi umbuso wezabelweni usuqalile ukulungiswa njalo kuzathatha isikhathi ukuba ubunjwe ngoba kunengi okumele kwenziwe. Umbuso wezabelo ungene kusisekelo sombuso esitsha ngemva kokuba abantu ngobunengi elizweni jikelele ikakhulu ezigabeni zeMandebeleni bethe bayawufuna ngesikhathi kulotshwa isisekelo sombuso. Kusukela ngo-2013 abantu beZimbabwe lokhe belindele i-devolution ukuthi iqale ukusebenza ukuze kube nentuthuko ezabelweni kanye lokuvala ubuyanga osebubhahile. Ngimele i-Studio 7 koBulawayo, ngingunompumelelo Moyo.